siyabonga Chris Lomavelasi siya lamukela mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 ngoNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
umakethi akukhula kakhulu akula mphilo emamakethi amakhulu avula abanye bavulile abanye bavula ngapha dawathi ngizibiza bathi ngapha akula sekwenza akula isimele sinani sezihamba
ukutshengisela kwabantu elizweni lonke jikelele ngokungayi emsebenzini lokuvala amavinkili kuphumelele kakhulu lamuhla njalo lezikolo eziningi bezivaliwe. Amapolisa abophe abantu abangamachumi amahlanu ekutshengiseleni kwanamuhla ngasikhathi sinye. Umnumzana A.C. Lumumba yena obotshwe ngemva kokuthuka umongameli Mugabe umiswe emthethwandaba. Umdlalo we-Premier Soccer League obumele ube khona phakathi kweqembu le-Chikenini le-FC Platinum koBulawayo udluliselwe phambili ngenxa yokutshengisela obekukhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukutshengisela kwabantu elizweni lonke jikelele ngokungayi emsebenzini lokuvala amavinkili kuphumelele kakhulu lamhlanje njalo lezikolo eziningi bezivaliwe. KoBulawayo khona elokitshini leTshabalala bekuthuli lanxa amalokitshi abalisa intumbane iphumula leMakhokhoba kube lodlakela njalo amapolisa lamasotsha ebegcwele ndawana yonke. Kubika uNompumelelo Moyo.
Izisebenzi eziningi koBulawayo namhlanje aziyanga emsebenzini, labantwana besikolo nabo kabayanga esikolo ngoba abezimota bebengathwali muntu njalo namankampani amaningi abevaliwe. Omunye undoda okhethe ukubizwa ngokuthi ngubabakhuda othengisa imbhida lezithelo eTshabalala evinkilini leVulindlela uthi izimota ziludubo ukutholakala uma usiyawoda emarket njalo amavinkili amakhulu athengisa izilimo abevalile noma nje bekulokuthula emkambo yezilimo edolobheni.
Umakethi akukhula kakhulu akula msindo emamakethi amakhulu avula abanye bavulile abanye bavula ngapha dawathi ngizibiza bathi ngapha akula sekwenza akula isimota sinani sezihamba.
UNompumelelo Moyo uphinde waxoxa labantu abambalwa besipha imbono yabo ngokutshengisela lokho.
Abantwana hambanga esikolo plus kule mapolisa laphana egarage abaningi abaningi kakhulu i-tracking abona egarage.
Ya mina ngihambanga emsebenzini lamuhla kodwa hheyi into ekhona ukuthi amabhawu avaliwe amagrosa lawo esithenga kuyo avaliwe akula nto pho ngukugcwala nje amapholisa kuthiwa ngorobayi la.
Hhayi mina ngumuntu ongasebenziyo zibhekelayo njengoba lingibona ngiphila nzima ukuthi ngize ngize ukuthi lami ngithone ngibhodabhoda ngidinga lapho engingathola khona umuntu ongangikisa nje enginike ngamaphirobhola lawa senze ile minyaka efana 14 years lokho ngidabhoda ngidinga nje imisebenzi njalo ngalimali emsebenzini lapho engalimala khona kanye zange ngikhokhasethwe imali since 2005 okwanamhla umuntu uthuthu uya ngizisa ubuhlungu ukuthi njengoba kukunje kutho ukuthi mina sengizalambawe ngoba bengisidla ngakhona ukuthi nxa ngihamba ngihlangana labanginika ama-fistula.
Ufunde enkulumane hhayi into le abayenzayo le hhayi mina lama ngithabile athi bafuna thina senzini kade sasisafunde ngenxa yabo khona abalungisisa izinto zabo la kuyasicaphula thina nje abantwana besikolo kade sesizesize ema-briefing khona asibeli ukuthi senzini hhayi abalungisisa izinto zabo laba hhayi abazali bahlezi khona ezindlini abasahambi lasemsebenzini sefuna senzini thina sesabanye balamba khona ngenxa yabo abalungisisa izinto zabo la bafuna senzini thina. Hayi isikole sithe sifika bathi buyelani endlini kumbe lizidalini abafuna uhambe igedi livulekile vi uyedivelise wathi hahambani abafuna uhambe igedi livulekile lesikole sisemsebenzi la
sifuna ngapi?
Emahlanga.
Indaba lingekho esikolo. Ngoba neli qothile esikolo. Batheni hambe ezindlini. Wena u great one. Wena ke?
Indaba.
Sawu kusela abantwana esikolo.
Siyaku labantu. Abantu bangasela bakhona. Asela. Bayahambile bosele mi. Amisi bakhothile esikolo.
Baliqothele.
Kunjalo nje ugatsha olubona ngokusebenza kwamankampani encingo olwePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe lwethule umbiko lusethusela uZulu lusithi abazatholakala bethumezelana imbiko ekhuthaza udlakela kumbe etshotshozela umvukela kuWhatsApp lakwezinye inkundla zebulenjini bazabotshwa bajeziswe kabuhlungu. Ugatsha lolu lunakanelwa ukuthi yilo olusebenzelane lohulumende ekuvaleni iWhatsApp le-intanethi namuhla bezama ukwenqabela ukuhanjiswa kwembiko ekhuthaza ukutshengisela kwanamuhla. Sixhume ingcwethi kwezokuhanjiswa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngibona vele bekuzabuya ngokuzinanzelela uthi kona isiqubeka sanamuhla sesi-organize ngama-message aku-WhatsApp. Akula ngathi kumbe i-opposition party kumbe i-civil society eguquzela abantu ukuthi bengayi emsebenzini, kodwa abantu bazithumezele ama-message bodwa batshela ukuthi benzeni. Ekuseni namuhla kusukisela ngabo-7 kuzibesa abo-1 i-WhatsApp ibingasebenzi. So yindlela uhulumende azama ngayo ukuqeqisela abantu ngendlela futhi azama ngayo uku-controla imibiko. Ngoba senanzelele ukuthi ama-cellphone asebenza kakhulu ukwedlula izinga ama-registration, ngoba i-propaganda angayikhipha ku-ZBC angayenelisa ukuthi ayikhiphe maybe per hour, ukanti abantu bathumeza ama-message almost every second or almost every minute. So indlela uhulumende azama ngayo ukuthi e-control-e abantu bebebesaba, ngoba sebebonile ukuthi ama-message lawa ama-phone lawa alakho ukuthi e-organize abantu bewise phansi umbuso kamkazi.
Uyatsho ukubana uhulumende uke wavala iWhatsApp lobulembo beinternet namuhla ekuseni lemini njengendlela yokwenqabela ukuhamba kwembiko abantu bekhuthazana ukuthi bahlale emakhaya bengayi emsebenzini. Kuvezani lokhu ngohulumende lo?
Kuveza ukuthi uhulumende senanzelele ukuthi abantu balawo amandla. So uhulumende sebonile ukuthi kona abantu bazondile njalo bazimisele ukuthi belungise lokho okurongo. So ngezinye indlela ubesezama ukuthi anga-controller ovele sekubonakele ngendlela zokuthi khona engavumela abantu ukuthi be-communicate, but vele abantu besebehlezi ezindlini. So uhulumende mhlawumbe ubengathembi ukuthi abantu bangasebenzisa amafoni ukuthi be-organize into engaphumelela. So yindlela ukuthi uhulumende bezame ngayo ukuthi control abantu.
So kungumvukela kaZulu yini lo Ndebele siwubona uqala namuhla?
Okunzima ukuthi isikhathi esiningi nxa abantu beziqoqa usuka kuhlupha ukuthi nxa sebezigoqe bayekele kuye emsebenzini namuhla kusasa bazayenzani, ngoba aso bantu abahlale phansi babuya lo mbono kumbe into ama-strategies ukuthi singenza lokhu sizayenza lokhu. Uyathola-ke ukuthi okunye kusuka-ke kube into yakhonapho khonapho ngesikhiwo singathi ku-sporadic, akusekho sustainable. Kusasa abantu bazabuyela emsebenzini uhulumende kamgabe uyabeleke khona, phambi kwakusasa kuzahamba njani? So yilo sometimes uhlupho labantu nxa bangasukumela phezulu benze into, ngoba abakwazi ukuthi nxa sebeyachivile i-victory yona le abayijivileyo, ngoba akwazi kwenzaka le minyakeni eminingi phose ezithumi kusiya phambili ukuthi kona kuthiwe kona abantu abangayo emsebenzini bengahambi izinto abasebenze e-free market.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokuhanjiswa kwembiko sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje omunye wabaqoqe ukukhalala imisebenzi namuhla umnumzana Ivan Mawarire njalo ekhokhela umzabalazo we-This Flag uthi nxa uhulumende ngehluleka ukulungisisa izikhalazo zabo kunsukwana ezizayo abantu bazakhalala njalo imisebenzi ngeviki ezayo ngolwesithathu langolwesine. Embikweni awethule kuhola eledluleyo uMawarire uthe izikhalazo ezimele zilungisiswe zigoqela esokuthi uhulumende aqede ubuyanga, abophe iziphathamandla zakhe ezingethembekanga ahlawule izisebenzi zakhe njalo esule umthetho ovimba ukuthengwa kwempahla egoqela ukudla kwamanye amazwe. Arare kona emzini webudiriro 5 abantu abanengi labo kabayanga emsebenzini. Umevis Gama uyalandisa.
Amapholisa emzini webudiriro 5 abephendukisa labo abakade befuna ukugada imichova uya edolobheni achaya abakade bephikisana labo. Abenyakazela ndawana yonke amapholisa la ohlangothi lwe riot emzini lo engafuna ukubona ababili lo babathathu bemilo babezihambela. Abe michova labo bebeshiya abantu endleleni. Abashayeli besesaba ukubulawelwa izimota njengoba obekade ebonakala ethwele abantu besiya edolobheni obethwaliswa gadalala ebulawelwe amafastela. Omunye wabangayanga emsebenzini ngunumzana Nkosi Dube yena othi uyakujabulela lokho okwenziwe nguZulu. Okusekelwe njalo ngokhokhela inhlanganiso yezifundi zemakolitshini eyeZimbabwe Student Union NASU umnumzana Alistair Funya. Ufunye yena ukuthi kunje kulezifundi ezibotshiweyo zibekwa umlando wokuphatheka kulokhu kutshengisela kusukulwa lamhlanje. Abangayanga emsebenzini banengi sibili abagoqela lo umnumzana Joel Sibanda wasemzini webudiriro 5 othi yena ngoba esabele ukungena engozini yokushaywa ngamapholisa kanye lokuba yena laye kuyindlela yakhe yokutshengisela njengabanye ekhonona laye phezu kwesimo esiselizweni. Ababalisi bebengekho ezikolo kwabangela ukuba izifundi ziphindele emakhaya. Lanxa bekunganeno emzini webudiriro 1, lokhe enyakazela amapholisa ixwayisa abantu ukuba bahlale emzini yabo. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba utshele umhlangano lentathe lezindaba ukuba kubotshwe abalishimi lasiyagalolunye 19 abayisithupha babo kungabe emzini webudiriro 5. Kodwa ke abanye abenhlanganiso ezizimeleyo bathi bona leli nani liphezulu kakhulu kulelo elibikwa Assistant Commissioner Charity Charamba. Lolu daba lilubalelwe emoyeni uPraxedes Jeremiah kodwa silulotshelewe nguMavis Gama eseHarare.
Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ababotshiweyo bedlula amachumi amahlanu njalo ithi isithumele amagqwetha ayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ukuze baphathise ababotshiweyo laba. Ngakolunye uhlangothi umnumzana AC Lumumba umiswe phambi komthethwandaba namuhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Robert Mugabe. Kubika uNothando Sibanda.
Text. Umnumzana eSlumumba oyetheswa icala lokuthethisa umongameli welizwe ukhutshwe enkantolo ngemva kokubhadala isibambiso samadola amakhulu amane. ULumumba wetheswa icala lokuthethisa umongameli mhla esethula ibandla lakhe lezombusazwe. Igqwetha lakhe umnumzana eSlimkiya utshele intatheli ukuthi uhulumende kafuni kunika uZulu ilungelo lakhe lokukhuluma imbono yakhe lanxa leli lungelo likusisekelo sombuso. Uthi abachuchisi kabafuni uLumumba akhululwe ngoba bethi nguye owenza kuqale konke lokhu ukuxokozela okuselizweni.
We put the state on notice that on the 15th of July
sikhangelele ukuthi ngelanga elizayo lapho esiza ukuza phambi komthethwandaba mhla ka 15 ngontulikazi sicele ukuthi umantshi asivumele sikhweze loludaba kumthethwandaba wesisekelo sombuso ngoba icala alitheswayo lilungelo lakhe ngaphansi kwesisekelo sombuso lesi. Esinye sezizathu zokuthi abachuchisi bebengafuni abhadale imali yesibambiso yikuthi bathi nguye isisusa sokuxokozela okukhona elizweni lokutshengisela ukuZulu.
Lanxa amapholisa ebophe abantu phose amachumi amane lamhla, inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi inani elibotshiweyo liphezulu kulalelo. Amapolisa athi abophe abantu emfakose leBudiriro eHarare, kwabotshwa abanye kobulawayo kanye leVictoria Falls, abagoqela abelungu abalichumi lantathu abasekwethekeleleni kulindawo abagcine bephatheka ekutshengiseleni lokhu. Isikhulumi samapholisa, uSenior Assistant Commissioner uCharity Charamba, uthi bekule mbiko eminingi engamanga efana lokuthi isitolo seChoppies eShidungiza sichisiwe, okuyimbiko athi ijonge ukuchochozela udlakela emphakathini.
Amapholisa akuleli ezitherapy ayazi ukuthi kukhona abantu abayizigelekeqe abagcwele ubugebengu asebelesikhathi eside belungiselela ukuthi kube lokuxokozela lokungahlaliseki elizweni. Kungenxa yalokho okwenze sagcwalisa amapholisa kuyo yonke indawo ukuze aphange aqede ukuxokozela lapho ukuthe waqhamuka.
Iningi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lilalele isimemezelo sokuthi kungayiwa emsebenzini lamhla, abantu babeka izikhali zomsebenzi phansi njengendlela yokutshengisa uhulumende ukukhathalwa kwabo ngendlela abusa ngayo. Okwamahola amane lamhla ekuseni, indlela zokuxoxisana ebulenjini bezingasebenzi, okucatshangelwa ukuthi bezivalwe nguhulumende edinga ukuthi abantu bangatholi imbiko ngokwenzakala endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingunothando Spanda.
Kusenjalo, isizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezitshayele ihlombe bonke abaselizweni ngokumanyana kwabo ekukhalaleni imisebenzi namuhla besola umbuso weZANU-PF. Kubika uBenedict Nhlapho.
AbeZimbabwe kwele South Africa bathi bathokoze kakhulu ngokubona uZulu endaweni eziningi eZimbabwe esukuma esebenzisa ilungelo lakhe lokusola indlela uhulumende abusa ngayo ilizwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Siphomoyo uthi kusilela kwemisebenzi ukudla lenkohlakalo kwahulumende sekufika ukusibanga sokuthi abantu sebesithi ngeke besayekela kuqhubekela phambili.
Uhulumende lo sehlulekile okungaphezu kokwehluleka ukuthi nje into ezinjalo vele besekuyisikhathi sokuthi nxa izakhamizi zeZimbabwe seziphumele esitradeni ukuthi okunja sakukwanisa sakukwanise.
Unkosazana Moyo uthi usekela ngokugcweleyo ukhala lomsebenzi kwezisebenzi zikahulumende eZimbabwe ngokungadoli holo, kukanti uhulumende ule mali engange $15 billion eyanyamalala ezandleni zakhe.
Lo hulumende nje sokumele ukuthi avume ukuthi wehlulekile mbe abeke phansi intambo, onjalo abantu beZimbabwe bazaqhubeka betshengisela lokho abakutshengisele khona. Mina njeke salani seZimbabwe labanye bona ukuthi hayi lokho kuyinto eright ukuthi abantu vele ekugcineni bagcine besithi enough is enough.
Izizalwane zeZimbabwe kele South Africa ziye zatshengisela lamhlanje consulate yeZimbabwe eJohannesburg kodwa zathola amasango evaliwe kungela muntu. Isikhulumeli sebandla leMthwakazi Liberation Front uMnumzana Crispin Nyoni yena uthi lobanje besenza konke lokhu ngokuba ndawonye lalabo abebetshengisela ekhaya, bafuna uhulumende esule imigoqo enqabela ukungena elizweni kwempahla ezithengwe phandle kwelizwe.
Bavala i-livelihood or way of livelihood yabantu abangenisa izinto zabo zisiya emzini yabo lapha. So kuyizibonelo ezokutshengisa ukuthi umbuso lo ususiyaphela.
Intatheli zindaba eZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi nxa ukhangelwa inkulumo zokungasuthiseki kwezizalwane zeZimbabwe ezikubhala enhlelweni ezijeneyo bulenjini be-internet sekufike kusibanga sokuthi uhulumende alalele uZulu kumbazithole esebhekane lokutshengisela kwabantu nsuku zonke.
Abantu bathukuthele lokhu kuyatshengisela noma ukhangela okwenzakala kuFacebook, abantu bathukuthele ukhangela into ezikhulunywa ngabantu kuma-WhatsApp, abantu begqugquzela nabaseZimbabwe ukuthi kabaqhubeke ngalokho abayenzakalayo babasekela.
Ngakwelinye icele edolobheni leMessina lapho okuthenga khona izalwane zeZimbabwe bekungaphithizeli njengensukwini njengoba iningi labantu besabele inkuthazo yokuthi bazihlalele ezindlini ngenjongo yokutshengisela ukusekela kwabo ukutshengisela ukuqutshwa eZimbabwe. Iningi lezitolo lazo bezivaliwe ngemva kwenkuthazo yenhlanganiso yabathola abantu eMessina. Kusenjalo ibandla eliphikisayo kwele South Africa le Democratic Alliance selikhuthaze uhulumende kwele South Africa ukuthi athathe amanyathelo okuncedisa ekulungiseni isimo eZimbabwe kungakonakali. Embikweni owethulwe leli bandla lamhlanje likhuthaze umongameli Zuma njengomgcini-sihlalo wezokuthula enhlanganisweni ye-SADC ukuthi atshele mathuba uhulumende weZimbabwe ukuthi isimo eselizweni ngeke siqhubeke singalungiswanga. IDA ithi kufanele South Africa kubeke kucace ukuthi ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe akwemukelekanga. Mele Studio 7 eJohannesburg leSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Studio 7 Live Talk lamhla sikhangela ukukhala la umsebenzi kwabantu elizweni lamhlanje phezu kokonakala kumnotho besola njalo umbuso weZANU PF. Thumelani i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ogijima ngenyawo zokuzibazela kwele South Africa Oscar Pistorius namhla ugwetshelwe ukuhlala etshele okweminyaka isithupha ngemva kokutholakala elecala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp.
Ngali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Kauden Ngwenya ohlala eDaluka eLupane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kaGande
baba. Umumo unjani khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa endaweni eziningi emadolobheni kakhulu abantu bayastrikile. Ungasitshela ukuthi ngapho kunjani?
Hayi ngapha kithi lapha. Mina ngilapha eDaluka. Izwa ngendaba secondary. Primary zakhona lapha iDaluka primary zikandangula. Mbona hayi abantwana bahamba 2020 ngokuhamba kodwa hayi strike sikhona. Abafundisa amatika ngendlela efanele njengensuku zonke. Ya isibhedlela labathi benjani kodwa kakuhambisi kini ngokuzwa kwami laphayana esibhedlela. Kukhanya hayi ona lo strike asibili kuhambile isibanga eside. Hayi ayisebenzi zikahulumeni isipesiali amatikhala kasebenzi njengensuku zonke. Bayahamba nje kuphela ubakhona ngesibili lapha. Esibhedlela nje ukuthi isibhedlela sayithi lapha esibili. Babencedise kakhulu alaba abagula kakhulu. Ukuthi nje ama-outpatient hayi siyaphontephontela nje besemukela laba ababebezile e-serious kakhulu esibhedlela bebona esibula kakhulu.
Zithini izakhamizi ngomumo khona le?
Izakhamuzi sibile umumo khona lo. Zivumelana nakhona konke okuziwa ngabaningi sile emadorobheni lapho ukuthi alabana kuya ngokuya sibili ngoba isikhathile ngoba le mali kayikho kanti imisizi abantwana njengoba begcele emakhaya bayaswela nokuthi bahambeka ngapi. So abantu sibile ngokuxopha kwabantu sixoxa nje singabantu. Sihambelana nakhona konke okwenziwayo okwenzakala emadorobheni lapha ngoba siyavumelana lakho ukuthi nangabantu bethengisela. Kuqondile besokhala ukuthi yoba ungama-township kwethu lapha yilupangile nabosinklisi. Hayi hayi siyokufanana kakhulu edorobheni bekungakaze kufike umumo ofanana nedorobheni. Namhlanje lapha ngize khona ekuseni ngivula iredizi lapha Bobulawayo nje bakabazamazama kwezinye indawo kodwa hayi banakhona abangani basebenza kwenye umumo wangikhona. Kafanani nje nsuku zonke ukusebenza kwakhona.
Baphila njani abantu khona?
Hayi uzulu ucele nzima baba ngoba uzulu ucele nzima baba ngoba ikakhulu ihleleni lelikalitholakala lokudla lokho kade vele kulethiwe lokho kudla lokhu okwakulethwa yi-Christian se abantu benikwa ukuthi bezinye lokudla.
Ubona ungani nxa sokusiyavotwa ngo-2018 abantu bazavotela na lona leli bandla elibusayo kumbe sebekhathele ngalo?
Hayi 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 sibili abantu ngobuningi babo nxa nganje sisizwa hayi. Hayi amboni ukuthi bengalivotela leli bani. Angeke balivotela sibe abantu ngoba abantu bakhathele baba bathi sebekhathele. Ngoba khathesi njengoba bengikhuluma abantu kade benikwa idona iChristian Care ukuthi bezincedise njengoba indlala ingazi. Kwakhanya kumbe kungene ezile zombangazi ngoba yani idona kayifuni ukungena ezombangazi. So basebesithi abantu e-wheelchair. So i-wheelchair kumbe iChristian Care yisi khipha imali ukuthi wheelchair idenge umuntu. manje umuntu bese khona lokuthi akhondane lokuthi emunye so izimuri kasakwani kulalaphana besanika imali yeChristian Day wakhanga lokuthi abantu ukuthi bebuya ama-titulars ukuze bethathe imikhondo yabo liyana ngoba imota yiyebhadalwayo ama-titulars wakhanga ngathi kubonakala umumotho ukuthutha amasota aseyiwaletha ukudlala ukhanya kungasela mbadalo izolo nje kade bethola izolo abantu bathi besingakukhangelelanga ukuthi singazozuza ukudla kulethwa yilaba abantu hhayi izolo kaizele efikile abantu bazuzazuza lanxa kulabanye abaseleyo khanye sokubhala kwakhona kwakulabanye ababengaphumelelanga kodwa bathi bazathola singazi ukuthi lokho sokulethwa ngamasota kuzaqhuba isikhathi esinganani ngoba abantu kade bethathelwa amampondo abo lapha
amasotsha akhona elokhu ekhona kumbe sehambile
singazi khona ngaleli bhani nankumna ngekhaya lapha
hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni
hhayi ngiyabonga kakhulu laba kubalaleli bonke engilabo kustudio 7 ngilibingelela lani lonke khona ngapho basakazi be-studio 7 ngoba ngaza ke ngiyisede ngezibongo zenu ngoboningi benu ngithi qhubekani ngomsebenzi wenu baba ubaba labomama kuhle elikwenzayo kulowo msakazi we-studio 7 siyakujabulela
hhayi isibongile kakhulu ube lelanga elihle
ngiyabonga kakhulu kanti
lo-ke bekungumnumzana Gawden Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
lo ngomsakazo wenu umsakazo kaZulu umsakazo weStudio 7 lisizwa sisakaza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo lamhlanje umdlalo wePremier Soccer League obumele ube khona phakathi kweqembu leChicken leFC Platinum eBarber Fields kobulawayo namuhla awusabanga khona ngenxa yokutshengisela kwanamuhla kubika uJoseph Njanji.
Inhlanganiso yePremier Soccer League ayiphanga isizathu esokuba kungani umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu leChicken leqembu leFC Platinum udluliselwe phambili. Kodwa inkokheli yelinye lamaqembu lawo obekumele edibane yona engathandanga ukubethwa ngegama ithe amapholisa athe awangeke enelise ukuletha amalunga awo ukuba ezolondoloza ukuthula enkundleni. Amapholisa abesabelele kuzo zonke indawo zedolobho lakwaNtuthu njengoba namhla kulusuku lokutshengisela kwezizalwane zelizwe leZimbabwe zona ezisola isimo sezomnotho lesombusazwe. Akula mota ebezisenelisa ukungena edolobheni zisebenzisa umgwaqo odlula elokitshini lemakhokhoba oqonda eluveve wona ovalwe ngamatshe lamasondo emota achayo kusukela elokitshini lengubo yenja kusiyafika esikolo seMarketen. Abasakhulayo bebejikijelana lamapholisa bephosa amatshe ikanti amapholisa bebathela ngamanzi alamandla kakhulu kanye lokubahitsha ngentuthu yetiegas. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zenhlanganiso yePremier Soccer League kodwa sithinte intatheli zindaba yezemidlalo ethe ngempela lomdlalo odluliselwe phambili.
Umdlalo weChicken in le FC Platinum usudluliselwe phambili njalo inxa yokuthi kulabafana kade bengathi bayahluphana lamapholisa nje endaweni yemakhokhoba okuseduze leBarber Fields Stadium lapho umdlalo akade kumele udlalelwe khona.
Umdlalo weleague phakathi kweqembu leChicken Inn leFC Platinum wadluliselwa phambili ngenxa yokuba iqembu leChicken Inn belilabadlali abaningi abakade beyingxenye yeqembu lesizwe lama-Warriors ebeliphatheke kwimidlalo yeCOSAFA ngenyanga edluliwe kaNhlangula. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ukutshengisela kwabantu elizweni ngokungayi emsebenzini lokuvala amavinkili besola umbuso webandla leZANU-PF lokubhidlika komnotho kuphumelele kakhulu namuhla. Amapolisa athi abophe abantu abedlula amachumi amahlano phezu kokutshengisela lokhu. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo salani kuhlelo lwe-Live Talk lilayo.